Kufanya soko nzima manje ngoba i-demand yangkhona seyiphezulu kakhulu air transport. Ngoba abantu abasathumela imali eZimbabwe sebethumela impahla kuphela ngoba yizi abantu sebesaba ukuthi maybe kungagcina kungasela lutho esitoleni eZimbabwe. So kathesi abantu bathumela impahla eyiningi kakhulu sokulomehluko omkhulu.
Kanti pho njengoba ezinye impahla zingavunyelwa ukungena eZimbabwe likuhambisa njani?
Ya kuyafana nje bo driver bayawazi ukuthi bayenza njani but kuyafana noma zivumelwa i-duty yangkhona umuntu engabhadala i-duty kuyasokufana ngokuthenga eZimbabwe so bayazama nje ngendlela zabo bo driver bacaphe nazo abanye bangena ngasemfuleni ngempahla bacaphe bayeZimbabwe.
Kuhamba njani ikakhulu kubusiness yenu?
Singathi kumuntu ozabe efuna ukuyenza imali kuyamphathisa but masikhangela kupicture yelizwe ikufa kwelizwe ilizwe lifile ngempela.
Bona bebevele besuka yini abantu abaningi besiyabhalisa ukuvota?
Abantu abakaqalisi ukuyobhalisa ukuvota ngoba ilizwe i-information yangkhona yokuthi kune sokuqalisiwe kulokuza ukubhalisa abantu abantu abakabe wazi kahle kahle ukuthi sokuqalisile plus iningi labantu liyabe lilinde ukuthi ma izeki seyihamba ebantwini hayi ukuthi abantu behambe kuzeki. So I'm sure bengaqalisa ukuvula lana ama-mobile voter registration centers abantu bazohamba bayoregister ukuvota.